Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izindaba olamulila emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 July 2022 no Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje uZulu wehlukene imbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilo elilenani labantu eliphansi kakhulu elizweni jikelele.
Sithi thina ngo-1980-81-82 kuqala indaba zeGooground abantu abaningi singathi ngabantu abaebrybodid babaleka baya kuBotswana baya eSouth Africa abazange bephendukela ko
i-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesevisa labesifazane e-gender commission iza kuba nomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane emakhokhoka koBulawayo ngoMgqibelo.
Sizabhala iripoti thina njengekomishini esizayethula kuma-legislators ama-MPs e-parliament. Siveza ubufakazi obukhona ukuthi nansi into eyenza amankazana ayendise kakhulu bahlukunyezwe okocansi kakhulu.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wezokuzilibazisa kwele Germany.
Izinga besengilo kathesi ivisa sengitholile ngilayo abaqoqwa umcindi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Bekugene nemibono phezu kwempumela yokubalwa kwabantu eveza ukuthi idolobho lakoBulawayo yilo elilabantu abalutshwana kakhulu ukwedlula izigaba zonke zelizwe. Amanani la aveza njalo ukuthi izigaba zontathu zeMatabeleland ezigoqela koBulawayo, iMatabeleland South leMatabeleland North yizo ezihambela emuva ngamanani abahlali. Lusethula impumela ye-National Census equtshwe kunyanga ezedluleyo izolo ugatsha lwe-Zimstats luveze ukuthi inani labantu beZimbabwe likhwelile lisuka phezu kancane kwezigidi ezilitshumi nantathu i-13 million ngomnyaka ka-2012 lafika ku-15.1 million lonyaka. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi abayi 2.4 million lilandelwa iManicaland yona elabantu abangu 2 million. Idolobho lakoBulawayo yilo elilabantu abalutshwana elizweni lonke jikelele abangu 665,940,000 kuphela lilandelwa iMatabeleland South elabantu abangu 760,345 kuphela. IMatabeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukela emsileni ngabantu abangu 827,626. Abanye bathi kuyamangalisa ukuthi kungani amanani akoBulawayo ephansi khona kukhanya kulabantu abanengi. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ngisuka kusidanisa ukuthi kati i-census iphela kayifanani lokuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afihlakale khona ngaleso sikhathi. Ukusuka lokusidanise njengoBulawayo ukuthi nxa sihambe ezidaladeni nanxa nje sikhangele emalolisini abantu baningi lanxanje ukhangela amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evele emadolobheni athiyeneyo okungaba ngukuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa ngagcina ukuthi abantu batholakale bebaningi. Kodwa-ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi apho ebengezelelekile xa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo. So sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngabo mhla kubalwa babengazi.
Siyazi ukuthi eMathebelelendi yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority, abantu besiNdebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyongcazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo ukuhlibala lesizwe lesiDebeleni la iMathebelelendi ibizwa ukuthi seMathebelelendi, kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela eMashonaland sebegcwele koBulawayo, abantu abavela eMashonaland lakwezinye indawo koManicaland kibomashingo bagcwele khonapho koBulawayo. So thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo, ngoba kuhamba xa ubambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isiShona sebefikile koBulawayo baningi. So yikho sizibuza ukuthi indaba inani leli lingavezi khonokho, kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwana. So esuka sekunanzelele ukuthi lanxa uhambe esitaladini lapho okuthengiswa khona kibo 4000 kibo banibani, kuyavela ukuthi abantu abajele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungaselwamaNdebele. So-ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana, kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesiNdebele asebethe bagcwala koBulawayo. Besikhaya ukuthi inani lonaleli kuvezi ukuthi sube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamaThebelelendi bezohlala lapha koBulawayo. Kodwa-ke lokhu isenza sijayi kuvezi, so siyakubuza ukuthi kusuke kathi.
Kumbe mhlawumbe ingcazelo Baba Dube engxenye eMathebelelendi liyelamisa kakhulu.
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima bayemazweni asedulwane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa ebobutshwana lakwamanye amazwe aseduzane lati langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke kayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe, mananzela izinesiko eJohannesburg ulimo luzawuqala yimuntu yabekhuluma isiShona, kanti indaba bona bengabi balutshwana. So ngezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxenye abakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo, ngoba sikhangela ukuthi uBulawayo usegcwele kodwa nxa kuthiwa ulokhu esehla inani khonokho bekusuka kusidanise lapho okuvangela khona okugeza khona sobala ukuthi masekubi-limitation sokuzaba embangela ukuthi uBulawayo agcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Abanye bathi inani labantu besigaba seMandebeleni lehla kudala ngesikhathi seGugurahundi, njalo abantu belokhu bengakabuyeli. Kodwa abanye ngabathi kungani ezibhedlela zabazithweleyo kuhlala kugcwele omama abakhulelweyo, okwenza kumangalise ukuthi kanti abantwana abazalwayo ababalwanga na? Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi yena uwabona njani amanani la.
Ya kuyethusa kanti ngandikukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela, ukuthi kungenzakala ukuthi abantu begcine sebebalutshwane kakhulu. Singazi njalo ukuthi sokungathiwani, kodwa hayi inani langikhona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantenga ntenga, kodwa ngakhala kwezindawo inani labantu liyakhula.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba seMandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe? Kuyini kahle kahle ngokubona kwakho?
Izizathu ezingabangela khonokho, okokuqala sithi thina ngo-1988-1982 kuqala indaba zeGugurahundi abantu abaningi singathi ngabantu abe-able-bodied babaleka baya kuboBotswana baya eSouth Africa abazange bephendukela abo bantu. Kwalezokuqala indaba zabo esaphu lanilani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo, basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi, kutsho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokhu iswelakala imisebenzi abantu bahamba baya eGoli. Ngakhayela emulini eziningi khonapha eMathebelelendi abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula labo engafunda lapho ngathi maybe 90% of them baseGoli ezimulini, wakhayela ezimulini ukuthi abanye abantu bangapi iningi labantu basegoli ikho kubangela ukuthi abantu bebalutshwane khonokho esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekogoli umuntu esefike ehlale khona ngalele muli yakhe engasaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni semandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo oluningi esigabeni lezo ubona ngani kungakho leqiniso yini khona lokho
ye batho njalo abanye kodwa into wangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi sithina situkuprove buti nanku yikho lokhu kuyenzakala ibikhona i-census khathesi bawone bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina ncade bebale sithi kusemagwegwe bavale emagwegwe bavala ngale bazalahla njani inani labantu kutho ukuthi inanilo lelo kuzamele silikhole ukuthi ilo likhona bese sibona ukuthi sithini isizathu zokuthi indawo abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu emandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuze umthembi kunzima ukuze abantu bethembe igovernment so yikho ke bazasihlala vele belensulo so kukuyona igovernment ukuthi yenze izinto zazicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona
umnumzana Methusela Moyo yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa egcinweni lestudio 7 ekobulawayo. Commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-Gender Commission iza kuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane enkundleni ye-Stanley Hall eMakhokhoba kobulawayo ngomgqibelo. Okunenge asikuzweni kuntatheli zindaba ye-Studio 7 uGaynor Gumede Saidi exoxa lomnumzana Dalubuhle Sibanda isiphathamandla se-commission ekobulawayo.
Ngisuka kusidamisa ukuthi kati i-census phela kayifalande ukuthi umuntu uyabe ebhalise ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afidakale khona ngalezo khathi. Ukusuka lokhu kusidamise njengobulawayo ukuthi nxa kuhambe ezidaladeni nxa nje sikhangele emalokitini abantu baningi njengamanje ukhangela amabhasi ezinsuku zonke ayethula abantu evele emadolobheni athiyeneyo okungaba ngokuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa ngagcina ukuthi abantu batholakale bebaningi kodwa-ke sesithula sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi ibulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile xa uhambe ezitaladeni zakobulawayo kuyabe kuminyela kugcwele abantu abathengisayo so sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngabo mhlaa kubalwa babe ngabo.
Siyazi ukuthi eMathebelelendi yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority abantu besindebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni leyo kayisiyo ncazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo ibala lesizwe lesidebeleni la eMathebelelendi ibizwa ukuthi eMathebelelendi kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamandebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela emashonalendi sebegcwele kobulawayo abantu abavela emashonalendi lakwezinye indawo komanikalendi kibomashingo bagcwele khonabo ngobulawayo so thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli yaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele kobulawayo ngoba khonaba abahambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile kobulawayo baningi. So yikho sizibuze kathi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze size abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolwimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane sesuka sekunanzelele ukuthi laxa uhambe esitaladeni lapho kuthengiswa khona kibo-4 avenue kibo bani bani kuyavela ukuthi abantu abajele khona mpala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungaselwamandebeli. So-ke ngaze sithi amandebeli malutshwana kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesindebela sebethe bagcwala kobulawayo besikhaya ukuthi inani lwane likuvezi ukuthi sekubele increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamathebeleni bezohlala lapha kobulawayo kodwa kholoku i-census dayikuvezi so siyazibuza ukuthi kuthile kwathini.
Kumbe mhlawumbe incazelo baba Dube engxenye emathebeleland liya liyelamisa kakhulu.
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima emazweni asedulwane yathi ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bajwala kebo-South Africa ebobuthwana nakwamanye amazwe aseduzane that langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke sayisibe bodwa abahamba kwamanye amazwe manandlela izinefika e-Johannesburg ulimo luzwakuqala ngumuntu yabekhulumisona kanti indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxeyabo akhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo ngoba sikhangele ukuthi ubulawayo usegcwele kodwa nakuthiwa ulokhu esehla inani khonokho nje kusuka kusidanise lapho okubangela khona okugeza khona sobala ukuthi ma sokubi-limitation sokuzaba embangela ukuthi ubulawayo gcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Lapho-ke belilalele umnumzana Dalubuhle Sibanda siphatha amandla asekhomishini ebona ukulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ethe-Washington DC.
Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com liludaba lokuthi amapholisa akwele Australia asedlulisele phambili udaba alubikelwa ngunkosazana Susan Mutami owathi yena wadlengulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eneminyaka elitshumi lanhlanu. Lokhu kutsho ukuthi amapholisa asebenza phose umhlaba wonke jikelele awe-Interpol yiwo asezaphatha lolu daba, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Herald lilo daba lokuthi inhlanganiso ye-World Health Organization isiphe umkhuhlane we-monkeypox isimo sengozi yomhlaba jikelele ukuze kube lokuwucubungula okujulileyo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku-VOA Ndebele. Ngithanda ukubulisa bonke abamameli be-VOA Ndebele kunye bonke nabasakazi be-VOA Ndebele. Mina kule nto engihleli ngiyizwa la abantu bakithi bekhuluma ngayo la ikakhulu kahle kahle be-encourage abanye abantu ukuthi bengayi ukuyovota, bekhuluma ngokuthi kuyafana bengaze bayovota akulanto ezokwenzeka. Mina ngokwami ngibona kuyinto e-wrong kakhulu leyi ukuthi silahle lemithawulo sithi angeke sisayavota ngoba vele obvious iZANU-PF izarobha. Mina ngicela nje ukuthi abantu behambe sihambeni siyevota ngobuningi bethu, ivoteni ngobuningi bethu ukuze noma ma ingabe izama ukuthi iyarobha ithole ukuthi idliwe ngamavoti amaningi kakhulu. Ithi-ke ma isiyalila-ke esihlalweni kubonakala ukuthi iyalila ngempela idliwe okusegcekeni. Nosizo singaluthola kwamanye amazwe lapho ukuthi basincedise ukuthi sikhiphe izanu. Sizohlala singayivota abantu bakithi sithi vele kuyofana, kuyagcina ngani sihlele kufaneni khona lokhu? Kuze kube nini sihlele kuyona linto esithi iyafana iyafana? Kumanje abantu abangaphandle baxoshwe emazweni angaphandle, sizoya kuphi? Siyobuyela siyohlale kufaneni khona lokhu okuvele kubuhlungu kangakukufana kwakhona khona lokhu esithi vele kuyafana? Please bantu bakithi, asihambeni siyovota, asihambeni siyovota ngobuningi. Izani ukuthi ma irobha irobhe idliwe ngamavota amaningi, ma kukuthi iyabe idliwe amavota amaningi kuzoba nzima lokuthi i-rob. Nosizo singaluthola kwabanye abantu abangaphandle kwamanye amazwe angaphandle ma ingabe ikuyukuthi sivotile ngobuningi. Ngiyabonga okhulumayo ubheja nomnyama lapha phansi emasungamali ezikungwa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli ngithanda ukuqondisa inkulumo kaBaba lapha asazange wathi ukuthi ungubani lo okade sithi singasihluphi ngokuyavota ukuvota kubalulekile emthwakazi omuhle wena babothe singabhalisi ngoba izani yalela yikho thina singumthwakazi sisithi sifuna ukuzimela sodwa sasivele siyilizwe kudala lakudala uyakwazi uBritain ongeyena owahlanganisa le Mashonaland bayakwazi United Nations bayakwazi ukuthi sasivele siyilizwe ngakho ukuze besikhiphe ngoba yibo abasihlanganisayo ukuze besikhiphe fanele bebone ukuthi iMRT silabalandeli abasisekelayo ukuthi siphume eZimbabwe ngoba iZimbabwe iyahlupha for 40 years iZimbabwe ihlupha izwe letha lidevelopha izwe letizwe abantu abantwabethu abaqhatshwa konakele nje imigwaqo izibhedlela ezikolweni singabantu bemthwakazi ngakho United Nations lo Britain nxa bebona sisekela iMRP ngamavoti balawa amandla ukuthi noma iZimbabwe sale ukuthi isinikile izwe lethu balawa amandla ukuthi besikhiphe ngapha eZimbabwe ngoba yibo abasifakayo kodwa bengabona kungela abantu abavotayo abeMRP bazathi ah kusho ukuthi la abantu baright eZimbabwe kukanti asikho right ngakho bakithi asifumeni ngobuningi bethu bantu bemthwakazi siye register kubonakale ukuthi sikhona siyafuna ukuphuma eZimbabwe ngiyabonga balaleli ngiyabonga lawo umsakazi njoya isikhathi kodwa inkulumo yami inkulumo yami indanyana nje yona ngiyabonga
bantu bakithi bantu bakithi ngiyalivusa emunhlanhla nanja mashango seButswana eFrancis Town ngiyalikhuthaza lapho lonke malungu esigabeni selupane lapho ukuthi lihambele iregister ukuvota bantu uNkulunkulu angasizwela kumnyako zayo yithi ngiyalibingelela lonke imbilela umama nanhlanhla lapho maluma uPaulu Ngwenya uNkomo lapho RJ lo nkosikazi wakhe uPriska laba kumamazala bona mdumisi laphana lo mdala uNdlovu kumajoyibana laba kuMoses Chuma ngithi hambane register ukuvota yimusobhukwenu lapho eFrancis Town uNhlanhla Mahlango ngithi ngiyabonga
salubonani basakazi baStudio 7 nani balaleli beStudio 7 ngufeli uqinisa lokukhulumayo kwaseluphane eJabiwa eGhana ibasakazi nani balaleli beStudio 7 ngisela le ndaba kaNkomo leyo ukuthi uNkomo uthola thengisa ilizwe uNkomo ilizwe akalithengisanga uNkomo uze ayenze ajoyine izano enze kube neunity nezano ngoba basekukubi lapha eZimbabwe abantu babefa mahlayana abantu babebulawa abantu so wabona uNkomo ukuthi no ayilana ngoba abantu the way abafa ngakhona akunanto ngoba wayesememezele wakhathala umdala wayetshelile iAfrica Union wayetshelile iUnited Nations futhi United Nations njabo America nabo Britain yibo ababevele beyiqoqile le ndaba ukuthi vele emathebeleni akuyohlaselwa kuyobulawa so kwenzeka the way okwenziwe ngakhona ukuthi vele kuyohlaselwa kuyobulawa emathebeleni hayi ukuthi uNkomo wayele ntuzana olapho wayesekathethiswa ngumgabe or wayesethengisa ilizwe wayesethengisela umgabe ilizwe kwase kuzima lapho vele naye sebona ukuthi there is no way to go ukuthi engayaphi ngoba iAfricans Union yayibhekile ilentizana iUnited Nations abo America nabo Britain futhi yona iBritain yiyo vele iBritain ngokuke lentizana yayihamba nomgabe ngalesi sikhathi vele yayisendleleni zikamgabe ukuthi uNkomo kuthiwe akanqamule kunqanyule ilizwe eyala wayengayali ngoba wayeyala kwakukhona vele ababeku-emile ukuthi mangabe leli lizwe linqanyulwa ngalesi sikhathi kwakukhona vele okubi ababefuna ukukwenza yikho uNkomo akalanga ngoba wayala ukuthi hhayi akafuni izwe linqanyulwe ukuthi yona ilentizana i-America vele kwasekukhona iBritain ne-America kwasekukhona vele ababeseku-emile ukuthi ngoba uyazi ukuthi iZipra yayilwa kanjani iZipra phela yiye eyadiliza umbuso kaSmith so babe iy'nhliziyo zabo zazibuhlungu ukufa kombuso kaSmith so lapho ukuthi kuthiwe kunqanyule ilizwe into eyayizayenzakala ilizwe selinqamukile kwakuzoba kubi kakhulu cha akazange aze athengisa ilizwe angazi ukuthi abanye bayibona kanjani bayibona ngayiphi indlela njalo bayicabanga ngayiphi indlela kodwa iqinisa yilo lelo
Studio 7, livuka njani? Mina ngivukile mhlaka 25/07/22. Ngikhuluma ngumaphosa phansi lekondolwane esigabeni sencane kumakhulela. La ugcina khona abantu emabhongani le. La ugcina khona abantu. Uma uqeda lapho uhamba ngesigango eyewange National Park awuphenduki. Ngibuke kakhulu bakithi ngikhulishwa. Ngikhuluma abantu basebhinga ababebhinga liphakamisela isandla ngokuthanda kweZimbabwe. Abanye abantu izigaba mbona ngani iZimbabwe bayithanda phela bayithanda njengani bantu bebhinga. Lapho sengicaba ukuthutha khona le mabhongani bezohlala kini. Ngoba ngiyalibona ukuthi lingabantu abathanda ilizwe labo. Ngoba nanku likwenzile futhi kuma-election la mawadlali wawinile. Hayi siyalibonga mina kakhulu kakhulu ngiyalibongela abantu bebhinga. La kwena ladlulayo ngiyayizwa mpela noma likhuluma abantu bebhinga ukuthi libambele futhi iZimbabwe iye phambili. Labo bezanu labo okuthiwa ama-structures. Amboni ukuthi kuyabasiza lokho akusebenzi. Umuntu uyazikhethela into oyifunayo okuthiwa i-triple-cell ama-structures, yini ama-structures. Umuntu uyazikhethela into engaphathina kwakho into oyenzayo. Noma ungazwela ama-structures, anti bona bayenzela ama-structures ukuthi berobhe kahle abantu. Ngiyalibongela abantu bebhinga, hayi ungathi bonke bakithi sonke eZimbabwe singafana labantu bebhinga. Ilizwe lethu kube seli-right. Ngakuthi laba-right kudala siyali. Lokulo nhlaya sethusa, abantu bebhinga bayethusela kodwa bayenza into e-right sonke isikhathi. Maye abantu abayengabathusela zazo kukhulunywa emsakazweni ukuthi abayesaba ukuthi benze lokhu. Ngabona usayesaba, kusho ukuthi awukabi lokuze lesibindi sokuthi into oyikhuluma uyayimela ukukhuluma nje. Uma ungumuntu ungayisabi, yenza njengabantu bebhinga. Ngiyaliphakamisela abantu bebhinga. Ngisacabanga nami ukuthi ngifunze incwadi ezohlala khona bebhinga ngeke ngiphile lani kahle. Noma sihlupheka sisonke. Ngiyabonga.
Ngiyelele ku-Studio 7. Kulo mbuzo enginawo lapho suka uMcaki. Kunamagama la kukhulunywa ngabasakazi bethu lapha bethi izinto esizithumela lapha ku-Studio 7 abalakwenza nazo. Which means izinto esizithumela nje lapha azisebenzi abasincedisi ngayo. Kanti sithumelele ukuthi mhlawumbe sebasicela usizo ku-Studio 7 ukuthi ngoba ngiyilalele eminye imisakazo abantu uma bekhala kuyo kuyaba kuhlupha. Yayibuya i-feedback ukuthi hayi into eyake yakuzwa ngomunye umlaleli kanje kanje isoveke ngaleyi ndlela. Kodwa ku-Studio 7 nje kuthule ukuthi ezwi siyathumela lokhu nalokhu kodwa ama-feedback ukuthi laba babekhale ngalokhu akubuyi ngoba mhlawumbe basuke besitsho ukuthi kabala kwenza la mazwe siwathumela kiwo. Cela nje impendulo khonapho nyabona.
Hayi siyabonga balaleli bethu. Nxa sisithi amazwi la awalani le-Studio 7 siyabe sisithi ngamazwi enu balaleli bethu angaveli ku-Studio 7. Qhubekani lisithumela amazwi enu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo. Kudala sisenhlani sithandaza umdali uthathi hawele lathi. Kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani. Bantwana bakamambo lo mdlawo egazi ngiyalesaba. Uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoka ufuthi ludense. Ledwala ngalichamela lithe ngolunya. Injobe enhle ithungele ebandla. Ingoma emnandi iyaphindwa kwakuhle kuyabukwa. Kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqona kuyiselwana phansi. Kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kuswela abadli. Kunini silime emzini ngakithi
sikhumbule ungacela Obed Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya emibethanweni wokuzilibazisa kwele Germany. Kesizwe amazwi kaDube.
Salibonani lonke bakithi abalaleli bemsakazi weVoa iNdebele. Ngiyalibingelela lonke emagumbini wonke amane omhlaba. Okhulumayo ngu-Obed wakoDube imboni. Kuliqiniso sibili ukuthi ngamenywa kwele Jalimani. Izinga bese ngikilo kathesi iviza sengiyitholile ngilayo. Abaqoqwa umcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale. Kodwa ke accommodation bathe sebezalungisa indawo yokuhlala. Mina ngizifunele ke itikiti lokuya khona. Kathesi into esingixaka nje kwakathesi ukuthi ngithole imali yokuthenga itikiti. Yiyo esangixakileyo sibili. Bengifisa ukuthi alibangaba lenhlanhla ngithole abangifakela izandla ukuze ngiphumelele ukuya khona la ngiyekhangisa umsebenzi wami international ngolimi lwemzini. Ngiyafisa kakhulu ngoba lolu hambo mbonani kungangivulela amathuba okuthi lami ngaziwe phetsheya. Kumele ukuthi mhla ka 2 August ngibe ngifika kwele Jalimani. Yililanga abangimelele ngalo ngisiyasuka ngelanga la mhla ka 8 August. Ngiyabonga
u-Obed Dube imbongi elodumo. Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukeni ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wehlukene umbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilo na elilabantu abalutshwana kakhulu elizweni jikelele. I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission izakuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebancinyane emakhokhoba koBulawayo ngomgqibelo. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.